Liqiniso ukuthi iNational Council ithe iresolution yokuthi ama-MP ethu wonke namasenetari awabuyele emsebenzini wephalamenti wonke bemelela izigaba zabo. Njalo bengasebenzi ngaphansi kukamonzura lo Khuphe. Yiko-ke sithe baza sizakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejiswa emthethweni ne-constitution eZimbabwe ethi i-MDCA. Njalo lokuxotshwa kwama-MPs ephalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelene ukuthi ama-MP lawo ethethexhwalile efuna ukuqaphula bengamelela ngama-principles, sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baxhwale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yokuthi sifuna ukwenza ukuthiwa i-due process. Sibhalele incwadi u-Speaker of Parliament u-Advocate Mdenda ukuthi engaphindi kwenza ukuchapha lobo bokuxotsha abantu ne-lawyer ebhange umthetho. Sathi hhayi u-justice ithi kaphi, kazange athi asiyo-political party. Wathi hhayi isinele ngokunye besanini i-constitution, i-constitution yethi khona sesithambisile sayenza ukuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi evidence yakutheni i-evidence e-critical usu-applya usuyihambisa. Sathi oyaxhwala ezama ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likabani lentwana. Asoze sithi sizakwenzani thina, siyiphathi esemthethweni. Ujaji omunye watsho njalo, lochitaphi watsho njalo. I-propaganda ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukungcolisa, amajaji bayakwazi.
Ikusasa-ke lapho ephalamende, lokhu kungabe kusitsho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uza kumisa lokho?
Thina sihamba ngomthetho, asinqeni into le. Ayisokakhokhe, ayisokakhonzora, siyakwazi ukuthi ngokopi abathunywayo. Uyabona sawine court straight away bathiwa siyiphathi igamenti yezanu pf yasehamba yaphila. Kutshengisa ukuthi ngoba bazama uku-equalize ukuthi uChancellor yi-legitimate leader njengoba thina sithi uMnangagwa yi-legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi baza kwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party. Sahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatshengisa ukuthi izinto zonke lezi esazenzayo kufanele kungadilika kubhidliswa ama-election ka-2018, ngoba kutshengisa ukuthi i-electoral court leyangenziwa i-nomination court yavoxa. Singake savuma thina ukuthi badilike esiyirongo, thina sahambisa konke okwethu lingamaqinga okufuna ukudiliza i-act yethu ngoba iqine nko.